So we see card send up a VOA in the belly.
Kanjani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphenduka ekhaya ejimbile na emhlanganweni we Davos kwele Switzerland.
Iqula ahambelayo ungakompare la kwamanye amazwe, for example le South Africa. I-South Africa ithumele ama-captain e-industry, abantu abaphethe i-business, ukuthi kuyekhulunywa indaba ze-business.
Abathenga lokuthengisa imali osiphatheleni batshengisele izolo koBulawayo. Thiyani indlebe lizwe ukuthi kanti vele bebefunani osiphatheleni labo.
Ndiniwe namasela into sitsho into esilandela sigijimisa amasela siwabambe aphume ngebail abuye futhi azositshontshela baphume ngebail sesidlala kadini thina sitshontshi siyavumelana abantu bethu sibaphilise ngaphi ngoba kula industry evuliweyo.
Umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu lakwele Botswana uthele omunye umdlali impama ichisayo osekumngenise emanyaleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka lamhlanje edolobheni le Davos kwele Switzerland emhlanganweni wabo somabhizimusi we World Economic Forum elubhekise ekhaya. Kambe engaba enelise na ukuhuga osomabhizimusi ukuthi bazosungula eZimbabwe. Imbono kaMnangagwa ekhonale ibikhaliphile njalo ijulile, kodwa uthe ebuzwa ngodaba lwegugurawundi yawuchitha uchago ke lapho inkonyane, ngoba ehle watshengisa ukungafuni ukuxolisa okuthiye abanye kade besemhlanganweni lo bebonakala kumabonakude njengathi sebedanile. Umnangagwa uthe ebuzwa ukuba engemukela njani umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump owathuka izwekazi le-Afrika ngeviki edluleyo. Umnangagwa uthe engaphiwa ithuba lokuhlangana laye uzamnxusa ukuzokwakha amahhotela eZimbabwe. Kuthi kwenye njalo ingxoxo umnangagwa ayenze le-CNN utshengise ukucunuka lapho abuzwe ukuba abafuna ukuzosungula amabhizimusi eZimbabwe bazakhohlwa njani imbali yelizwe ngoba belingemukeli abokuza. Amazwe omanyano we-European Union athi azaqala abone ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngemfanelo na engakaphathisi ilizwe leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezelungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzayo, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umongameli Mnangagwa uzaphenduka ejimbile na.
Singaphonga ukuthi asazi, singathemba njengoba sisizwa amanye amazwe amakhulu khona ngale Europe abhizi azama ungabathembisa ukuthi bafuna ukuthi bemuzwe ukuthi umi njani uMnangagwa, bangahlanganisa njani la izinto. Sibona o-EU labo besehlisa umoya kwezinye izinto besithi no, basakhanyela bangacabanga ukuthi bangatshintsha izinto. Engxenye kukhona angabuya lakho yena this time, asazi khona lapho. But kubuye kube le problem yokuthi iqula ahambelayo ungakompare la kwamanye amazwe, for example le South Africa. I-South Africa ithumele ama-captains e-industry, abantu abaphethe i-business, ukuthi kuyekhulunywa indaba ze-business. Elethu iqula ngapha elihambe nohulumende igcwele abantu be-politics ne-president's office and a few ama-technocrats, ama-advisors. So bese sithi bazasiphathela yini esicwanto bazabuya lakho emhlanganeni onjengawona lowo. Bekungathini ukuthi yebo angabe ekhona yena njengoba enxusiwe, kodwa iningi labantu kube ngabantu abaphethe ezebhizinisi kakhulu.
Abantu abaningi kakhulu sebemsekela umongameli Mnangagwa, abeZimbabwe abathi bona kaphiwe ithuba engxenye engavuselela umnotho welizwe.
Izwe ezidubekileyo kudizela lezi ezenza njalo. Sesiphonga ukucabangela nje ukuthi engxenye bathi kodwa kawula lutholi utshintshileyo angazi abantu bakuthatha ngabi khona lokhu ukuthi kulokhu kuthiwa nguhulumende omutsha nguhulumende omutsha akula nto entsha la akula ngithi labantu abalokhu besithi kaphiwe ichance kaphiwe ichance ngiyazi ukuza mina ukuthi ichance yani umuntu ekade vele khona kusystem yonke naliye kade senza konke khona lokhu ube khona ube seduze lala abade bebusa ungena ama-ministries amaningi ulamanye ama-ministries asika aphatha ehluleke ukuthi izinto zihambe like i-ministry of justice yehluleke isezandleni zakhe kuningi kade kuphethe so i-chance okuthiwa kasimnike yona kathesi yiphi ukhangele labantu abafake ukuthi bamgombolozele akula mehluko ayisuke phela umalapha yibo bonke laba abamncedisayo akutshintshanga lutho so ukuthi silobe sithi simnike i-chance yokuthi ayenzeni sizazimisele emuva khona izinto kumele zitshintshe nxa kumele zitshintshe angiboni nje ukuthi kukhona okumangalisayo okusazophuma zinhliziyo nje ezifunga ukukhalela ukuthi ke kuphunguba lo tshintsho but siyakwazi sonke ukuthi hhayi akutshintshanga lutho lokhu okuhamba nje ngendlela efana nayo
kodwa nxa sikhangela ukhetho ubona ungani uzanqoba yini
nxa sikhangela nje ukukhuluma kwabantu ngengabhode bengisemakhaya phandle lapha imaviki amabili amathathu ladlulile abantu kwakhathesi badidekile abakabekwazi ngeqiniso qinisa ukuthi bavote njani balesifiso sokuthi nga i-opposition iyaphuma ime iqine ibambane ngendlela abantu abafisa ngayo naleyo ndlela ube ngeke awini kodwa ngenxa yokuthi opposition lokhu kusadonselwana kukazwakala ukuthi kubanjwana njani i-MTC dosi siyalo mjurula ubedonsa besiyalele phakathi kwe-MTC allies lakho kokule msindo ngakukacaci khona lokhu kungaba ekuqineni kuyinto ezanika umnangagwa i-chance yokuwina otherwise abantu sibenxa bekhangele kona bebengasela sifiso sokuthi nga ibandla leli libusayo liyabuye kodwa ngenxa yokuthi laba abafuna ukulikhipha ka bakaqoqe kahle izinto zabo inika izami chance ukuthi ngabuyele embusweni.
Alo ke umnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezelungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Kunjalo nje umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi ukhetho luzenziwa ngesikhathi esifitshane esilandelayo lapho ebuzwa intatheli zindaba. Ulandule inani labantu abafa ngombhuqazo wegugurawundi esithi laliphansi kulalelo elikhulunywa inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace. Kesizwe ingxoxo kaMnangagwa kabanzi siyethulelwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
UMnangagwa uthe galikholwa leli nani esithi likhanya liphezulu kakhulu. Ukudingisisa okwenziwa yi-Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe yikho okwaveza ukuthi ibutho lwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ele-5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland lase-Midlands, iningi kunguZulu nje owayengelandlela zokuzivikela. Kodwa umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokubumba ikomishini ebona ngokuxolelana kanti laye sesayine umthetho ojonge okufanayo.
I understand that those are the figures that are being flighted, but on the ground I don't think that is the correct figure being flighted in that area.
Ngiyakuzwisisa ukuthi inani lelo yilo elikhulunywayo kodwa angikholwa ukuthi yilo inani eliqondileyo ozalithola ungaya endaweni okwenzakala khona igugurawundi. Okuqakathekileyo yikuthi okwenzakalayo kwenzakala, kuyini esingakwenza ngakho. Sesibumbe ikhomishini ukuthi ilukhangelisise udaba lolu. Kumele sibe lilizwe elilabantu ababambeneyo njalo abathandanayo abasebenza ndawonye.
Buzwa ukuthi njengomuntu owayekuhulumende kaMgabe laye ngesikhathi segugurawundi njalo ochothozwa ngabaningi abathi laye waphatheka njengoba wayengumphathintambo wogatsha lwabacuphi, uyaxolisa na? UMnangagwa uqine ngokuthi sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokusungula ikomishini yokuxolelana lokukhetha umsekeli wakhe uMnumzana Kemo Mohati ukuthi ekhokhele limizamo.
We are not saying the past must be thrown away from history. It has happened, it is there.
Asitsho ukuthi izehlakalo zayizolo kumele zesulwe nje kumbali yeZimbabwe. Kodwa ngisanda kusayina umthetho ojonge ukuletha ukuxolelana elizweni we-peace and reconciliation ukuze labo abaphathwa kubi yigugurawundi bakhulume ngezikhalazo zabo ukuze zilungisiswe nguhulumende.
Ekhuluma ngodaba lokhetho uMnangagwa uthe ukhetho lolu luza kwenziwa inyanga kaNtulikazi ingakafiki njalo uthembise ukuthi luzaqhutshwa ngendlela esobala ezasuthisa wonke umuntu. Uthembise njalo ukuthi kasoze yavumele uDlakela lanxa nje ethe izephulamthetho ziyatholakala ngaso sonke isikhathi. Uze wapha umzekeliso weBhayibhili esithi ngitsho le milayo elitshumi abantu bayephula mihla lamalanga kodwa beyazi. Umongameli Mnangagwa ugcizelele njalo amazwi akhe ukuthi bamukelekile abakwamanye amazwe abangathanda ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Uthe njalo zimisele ukudlelana kuhle lamanye amazwe agoqela eleBhilithane leMelika. Ebuzwa ngokuthi yebo uhulumende wakhe wanquma ukuthi umgabelonkosikazi wakhe uGrace kabasoze babotshwe alubana bethe badala amacala kumbe kwaba lamacala abawetheswayo, uMnangagwa uthe akunjalo. Uthe ababili laba bengephula umthetho akula lutho oluza kwenza bengabotshwa.
We have not given anybody any immunity. What I have promised to my former president and the founding father of our nation.
Akula muntu engimthembise ukuthi kasoze abotshwe. Engikuthembise obengumongameli wethu uMugabe ukuthi uza kuqhubeka ethola zonke imfanelo zakhe. Imali akade eyihola lama allowances, i-security yakhe lokuhamba ngendizamtshina eku-first class. Ukuya eSingapore ukuya kwelatshwa, sizamncedisa ngakho konke lokho. Kodwa kasitsho ukuthi yiloba ngubani engadala icala. Isikhundla abelaso izolo sizakwenqabela ukubo wakhe ngamapolisa.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe. UMnumzana Dinizulu Macaphulana saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa okuthi lincane inani labantu ababulawa iGugurawundi kule 20,000.
Ngumuntu olimenemene njalo ocabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe. Okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenga lamamenemene. Ngabantu lokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga okuyinto eyingozi okumele ukuthi ngaba yifunda ngombuso kaMgazi.
Uthi udaba lweGugurawundi lolu lisekhethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubaba uKembo Mohadi ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana. Yebo, ubona kusanela yini khonoko?
Kungake baba uGandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena ukuphika inani njalo uphikisana lalabo abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kukompensate abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu. Ungekuyilungisa indaba ebuhlungu kangaka ngamanga la ngokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile. Indlu afuna ukuyakha uyakha phezu kochebe-chebe, hayi ngake qine. Ngumbuso obumenemene ophela ngobumenemene.
Uthi njalo bengambiza abantu bemathebeleleni ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo, ikakhulu abantu abaphathwa kube yilumbhuqazwe, uzahamba ayekhuluma labo. Yebo, ubona ekwenza yini lokhu uMongameli?
Angakakwenze njengoba vele sisusela sakhe sukele emangeni. Afuna ukukwenza ukusebenzisa uKembo njengeudlawo lokubamba amalahle. Angaba yisithuthu uzakuvuma lokhu uKembo ahambe ncengana labantu bakibo ebathulisa umsindo ebavala amehlo. Kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukwenza abantu baseZimbabwe labasemathebeleleni izithutha. Akusoze kwenzeke lokhu, abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo, bale ndlebe, bale mqondo bayacabanga. Yikho nje ngithi yindlu yechebe-chebe le ezadili ke laphezulu kwekhanda lakhe ubaba uMnangagwa.
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kaMgabe lo mkakhe uGrace. UMnangagwa uthe akusilo qiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala. Uthi yena bengadala amacala lamhlanje nje bayabotshwa, akula lutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele. Ungathini ngalawa mazwi?
Namazwi ahlakaniphileyo kakhulu, kodwa kumele ukuthi nga uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi icala kaliboli lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke. La ubaba uMnangagwa kwakhe olawa weGugurawundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswana. Lokho engabe kutsho kwabanye, kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina abalaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Abathengisa imali abadume ngokuthi ngosiphatheleni bebetshengisela izolo emini kobulawayo phambi kwenkamba yamapholisa eyi-Central Police Station. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Isitalada sika 5 Street kobulawayo sike savaleka ngeziphithiphithi lokutshengisela obekusenziwa ngabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni befuna ukuphendulwa ngamapholisa ukuthi kungani amasela abatshontshelayo engavalelwa. Osiphatheleni bathi basebenza nzima ngoba bayatshontshelwa njalo amasela lawa nxa engabotshwa ayakhululwa ngosuku olulandelayo bewabone esephendukile emigwaqweni. Iningi labo abakhulume leStudio 7 likhala ngokuthi selidiniwe ngamasela abatshontshelayo bathi nxa bewabophisa bewabone esephendukile. Unkosikazi Miriam Nyagweta omunye wabakulumsebenzi uthi amasela kumele avalelwe ejele yekami.
Sidiniwe ngamasela into sitsho into esilandela sigijimisa amasela siwabambe aphume ngebheyili abuye futhi ezositshontshela baphume ngebheyili sesidlala kathini thina sitshontshi siyavumelana abantu abethu sibaphilise ngaphi ngoba kula indastri evuliweyo sitanetane mbava mbava kami prison.
Omunye njalo okulumsebenzi wabosiphatheleni unkosikazi Shamiso Matswamuse uthe amasela ayabanjwa kodwa bewabone esephandle njalo bafuna ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi bakhululwe masinya kangako yini. Uthe amasela lawa bawabamba belama-CID kodwa lawo ama-CID ayamangala ukuthi okwenza aphume kuyini.
Abanjwa amasela labo bayabanjwa anjwa kodwa siyababona basephandle njani ibheraut yanika umuntu yini ole mbobo so why basibaphandle abantu babanjwe kuhamba njani yiko into sifuna ukuthi siyazi ukuthi kuhamba njani siyababanda thina mbe singabantu anjwa njengizolo sikuyenzile sibabamba njalo ama-CID kodwa ama-CID kade silavo izolo babuzile ukuthi abantu lo sike zababamba siyamangala baphandle azakwazi ukuthi siphile nga siyenze siselizweni lethu esifuna ukulivote.
Amapholisa eCentral Police akhulume labo siphatheleni laba athi azaphenyisisa ukuthi kwenzakalani ngohlupho olubhekane labo. Imizamo yokuthola imbono yesikhulumisa amapholisa yehlule ngoba incingo zingaphendulwa. Osiphatheleni bakhanya beqhubeka ngomsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali ezitaladeni kodwa imali emabhanga ayitholakali. Emalangeni adluleyo umansipala wakobulawayo ubexotshanisana labantu abathengisayo ezitaladeni kodwa osiphatheleni abagijinyiswa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile Masuku. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lilami owenu uChris Gande. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukuvumela ngokuya kwesikhathi abahlala eMelika okungekho emthethweni ngoba bangena kulelo lizwe bengabantwana abancane phansi kohlelo oluthiwa iDACA ukuthi babe izizalwane zalelo lizwe. Ibutho leMelika lithi licubungula imfanekiso eyethulwe kuTwitter etshengisa amasotsha abulawa nyakenye kwele Niger. Kulabantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze enelise ukulungisa udaba lombhuqazwe wogugurawundi loba nje ekhulume ngalo kabanzi izolo eseDavos kwele Switzerland. abanye bathi kuyamangalisa njalo ukuthi bonke abakhethwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lomnangagwa ukuthi bakhokhele uhlangothi lokukhumisana umlotha ngabantu abavela emathebeleland lenkabazwe ababekubandla lezabu. Ake sizwe umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF exoxa lezinye izalwane zeZimbabwe ngalolu daba belo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngibona ngazathi into ebesiyikhwabitha kakhulu, into ebesiyifisela ukuthi iZimbabwe ivuleke sikwanise ukudlelana lamazwe wonke njengoba nje bekhuluma abesingizwe ukubana sihlala ku-global village. Kanti-ke wakhangela emuva lapha bese sizivalele sesisodwa manje pho nxa lingazivalela libe lodwa kuyino okungathutsha. Impendulo siyayazi sonke siyibonile ukuthi akona lonto oluthutshayo, into besezisiwomele, into zinzima. Manje-ke lelinyathelo elithathwa ngumongameli wethu, mina ngithanda ubana ngishayela ihlombe kakhulu ngokuvula avuleke ngoba antu siyanazilela ubana ukuya kwakhe eDavos ngabe kathesi into yokuqala ukwenzakala eZimbabwe for a long time. Besibhizi siconcentrate-a ngokulwa ngokuthethisa lebenjalo ebezingasakhi ebezingaedi ivali kumkhonomi wethu. So lokhu akwenzayo ukuthi ahambe ehlangana labo somabhizinisi abakhulu, ahlangane labanye-ke omongameli avela kwakumanye amazwe ukuthi amakhulu, kuyinto enhle kakhulu okuyinto engasiphucula kusasa.
Ye, mase sikhangela-ke udaba lwekugrawundi, uyatsho ukuthi wayengumphathintambo we-state security. Lo ngumuntu uyabe khangela ama-CIO lendaba ezinjalo ngesikhathi se-gugrawund. So wena ngokubona kwakho ubona zani kumele aqolise yini, njengoba ubuziwe kwathiwa ungaxolisa yini baba Mnangagwa, kasatshongo ukuthi angaxolisa kodwa uhulumende owayekhona kumele ukuthi atsho ukuthi kuhamba njani.
Ngike ngaba seGwanda impelaviki lesi siyathakazelela ukungena kuka-vice president ubaba uMohadi uthi uthintile udaba lolu njalo ngendlela embona ngantu abafuna ulibamba ngalo udaba lolu, ngibona ngantu alo daba osekuzafika emaphethelweni ngokusuthisekayo. Njengoba ngake ngatsho emuva naphana, lolu ludaba osolufuna ubana abanikazi bento abenzelwa isihluku leso bebe yibo abatshoyo ukubana thina sifisa ukubana ngabe into leihamba so ihamba so ihamba so. So ukubuza komthetho lo kusekwa komthetho lowo owe-National Peace and Reconciliation, ngibona ngazathi inyathelo elikhulu kakhulu towards ukubana bulungisa udaba lolu luze lufike emaphethelweni amahle, ngoba akuncedi ukubana sithumeke izilonda, akuncedi ukubana sibe siloku sibhuda one down ngento enye esiyazi ukuthi yenzakala. Wenza ama-figures mina ngifuna ukuthi sikhumbe kakhulu ukuthi wenza yi-20,000 kube yi-2 sibili kube yi-1 umuntu ofileyo, kodwa kuthi njalo asonto enhle. So kumele konke lokubana ubanje ngendlela lena engizwe umsekeli kamongameli ubaba uMohadi ekhuluma ngayo siseGwanda, ngibona ngazathi singabaniki ithuba lonalelo ukhanya ngantu okuzaba lokuthutsha okumnandi okuthize okuzenza ubana inhliziyo zethu zihlaliseke phansi.
So ngeke ngizokuthola silobaba ecingweni lapha sizwe ukuthi silobani. Sawubona mnumzane.
Yebo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, ibizo bani?
Mina ibizo ngumthenja Derenbok.
Yebo Ndlovu, akutsho-ke Ndlovu ukuthi wena ubona njani khona okukhulunywe ngumnangakho?
Ukuthi bengisendleleni kangizwanga kahle, kodwa into engiyizwa engathi uyayikhuluma lapha nethinta i-reconciliation engangokuthi eqondane mhlawumbe nama-abuses especially la awe-gugrawund.
Aha.
Kodwa-ke uma ngikubusisa mina zilengifile uhulumende osathe bhayizane u-P F lolu daba njengalokhu bengama-perpetrators especially yena ubaba uMnangagwa njengalokhu wayenguye owayehamba phambili kule yahlelo leliyana. So kubukeka kunzima ukuthi singathembela kuyo ukuthi kukhona ulitho olungalungi. Besingathemba kahle kahle nxa mhlawumbe sekushintshe uhulumende kube ngoma ihulumende engingaziki ukuthi noma ungabe ngukuthi, kodwa-ke lo okamnangagwa wona owezane u-P F kunzima kakhulu ukuthi singathembela ukuthi ngaba-reconciliation ingathi ezikhathini ezedlula sikefezele sithi into leyo iyinto eyadlulayo ingathi i-unity accord yakuqeda konke lokhuyana, but ngabe sibheka ama-victims into lami sabakhathaza kakhulu. Yakube ngabe yakuqeda kona politically, but-ke mase sisiya kubantu abangabanikazi bohlupho loluyana abayibona aba-affectekayo akuzange ukuba asize ngalethu.
So-ke ngizokuthola sesilo baba Oscar Ncube. Baba Ncube, ungawutshona njani?
Kuzilishana njani lani?
Ngijonile kakhulu Ncube. So ke ungathini ke ngodaba lolo luzwayo la olukhulunywa umnangako?
Ye lona luqondile siyalwamukela hlobo sami kodwa ke kuthi babuchuma made khuluma akazwakali ukuthi uyaheleza ngkwazi ukuthi ukukhuluma ukukhuluma abanilizwe lakhe liphelele empenyeni. Kodwa ke bendobho ukukhulunywa nguwe mawumbuzo ukuthi kathi kungani abantu vele kwakuthiwa bayibo abakhuma abaza khumanisa abantu umlodo babaza xhumanisa abantu ukuthi bangaxabani kulokho okwenziwa izano uma iyayibulala abantu lokho kusiba ngabantu banye hayi nalokho yikho kungani kuya ngeshulu ukuthi kungani kusiba ngabantu banengxenye bakhangelela ukuthi laba abantu balolwazi olungcono njengoba de sitsho laphana ukuthi yibo abakwaziyo ukuthi konakala lokhu lalokhu lalokhu kodwa-ke lanxa kunjalo abangasebenzisa ama-politicians kuphela lezakhamuzi ezinye ezikhangelekayo kazingenele entweni leyi kwi-reconciliation ezakwenzakala leyi kakungabi yikusivala umlomo nokusiphindubeza ingqondo ukuthi bona babekwazi ukuthi asikhulumeni sokuphelile labantu ababulawayo abalahlekelwa izihlobo kabahlawulwe.
Lapho-ke besilalele uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eseluthelela ebulenjini bokuzilibazisa obefacebook kukhasi le-VOA Indebele. Okwezemidlalo, umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu kweleBotswana ulakho ukumiswa ukudlala kulandela ukuthela umnye umdlali impama etshisayo ngesikhathi somdlalo ngolesibili ntambama. USamuel Phiri wadala ingxabangxoza lapho abanye abadlali abasebefuna ukumtshaya. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Gwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
USamuel Phiri odlalela iqembu leTafic elikuzinga eliphezulu eBotswana eleBTC Premiership uthele Edwin Mwalusi weTownship Rollers impama evuthayo ngesikhathi amaqembu la ethelene kumdlalo weligi ngolesibili ntambama. UPhiri ubesanda kunikezwa ikhadi lombala obomvu ngoba edlale kubi omunye umdlali wathi ephuma wathela uMwalusi impama emthiye ekuqile. Kodwa kuphelelanga lapho abafana beTownship Rollers sebefuna umsusela amanqe bemkhutha bezama ukumkhaba kwangenelwa nompembe kanye lamapholisa. UPhiri odabuka eVictoria Falls uthi uMwalusi umthethisa abazali bakhe njalo wambiza ngokuthi likwerekwere ibala elingakhwabithekiyo elisetshenziswa ukubiza abantu bokuza. Noma nje uPhiri esithi uMwalusi umhlokozile omunye weZimbabwe okadebukele lo mdlalo uMnumzana Dumi Ncube uthi senzo sonke singcolisa abeZimbabwe ibizo.
Even though it's football, ezinye izinto ziyayangisa ngoba they put us who spotlight it lapha njengoba Zimbabweans. Ukuhle ukukhanya ngathi singabantu abathanda into ze-violence. Abantu abalola ukuthi ungamphambanisela kancane uyakhe umvale ngempama umuntu wele phansi.
Iofisi eyiyo ehambisa i-league kweleBotswana, eyeBotswana Premier League, ithi kayisuke idonde ujesi abazatholakala bephambanise umthetho. UPhiri labanye ababili abe-rollers, labo abagcine bephiwa amakhadi abomvu, bakhangelwe lokuyetheswa umlando wokusebenzisa ukudlakela emdlalweni wenguqu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSaharone kweleBotswana.
Ngamnanko samamo kutsho ke usikhobokhobo madlela sikhobokhobo esigqibela uhlelo kodwa singeke ehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphenduka lokubambekayo yini emhlanganweni weDavos kwele-Switzerland. Abathengi abethengisa imali osiphatheleni batshengisele izolo kobulawayo
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.